Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 22 Nhlangula 2017 ngu Chris Gandhi.
Lo ntungameli inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Sokuthokoza ukukhulu kakhulu siyibonga kakhulu ukuthi uminister uyama SMEs bone kufanele ukuthi uhlelo lolu lufike koBulawayo. Inkinga ezikhona imarketing lama working capital ayaswelakala kubomama kodwa ama talents akhona.
Abesifazana abakubhizimusi lomsebenzi wezandla bathi umhlangano lombukiso oqoqwe ngabeCODEPA oqhutshelwa koBulawayo ubatholise amatuba amabhizimusi.
Izikhalazo zabanikazi beikhokheshi lina amacustom abese bekhathele besithi khona hayi njengoba imali ingatholakali thina abanye asela ama-bank cards abaningi bangikhona babhenka ku-ecocash so bebekhathele sibili besithi nosibelani isidingo lesolution engasenza ukuthi khona sibhadale ama-togets sisebenzise i-ecocash.
Inkampani e-Econet Wireless simanyane logatsha lukahulumende olwezemithelo olwezinara emsebenzini ozakwenza abatshayeli bezimota basebenzise i-eco wallet ukuhlawulela ama-togets.
Ibandla le-National People's Party elikhokhelwa unkosikazi Joyce Mutyuru selihlaselwe kuxexebuka kwamanye amalunga.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni we-Studio 7.
Abesifazana beZimbabwe abakumsebenzi wokulungisa impahla ngezandla laba kumabhizimusi amancane sebamukele ngenjabulo umhlangano oqoqwe ngabe Coordination Committee for Development and Promotion of African Handcraft iCODEPA oqhutshelwa koBulawayo. Bathi bathole ibhizimusi lokuthengisela phandle kwelizwe okujabulisayo. Kubika unompumelelo moyo.
Abantu abavela emazweni ambalwa awe Africa bathe gwaqa eZITF koBulawayo emhlanganweni wesifica munwe munye wabaphatha intambo bemisebenzi yezandla eAfrica jikelele lapho abahlaziya eziphathelane lokuthuthukisa imisebenzi yezandla emizameni yokuthuthukisa impilo zabakumisebenzi yezandla. Abesifazana abanengi labesilisa abambalwa abakubhizimusi lemisebenzi yezandla labo baphakathi kwalomhlangano njalo babukisa bethengisa impahla yabo bethi ziyathengwa okwamagama njalo sebethole labazathenga ngemva komhlangano lombukiso. Unkosazana Mavis Mpofu okubhizimusi lokudweba uthe bayabonga ngombukiso onje duze labo ethi ubapha ubudlelwano lamanye amazwe.
Nika ubudlelwano laba kwamanye amazwe kakhulu. Bayathakazelela izinto zethu esizenzayo. So abanye sebethembisa ukuthi bafuna ukuwoda okunengi especially lapha.
Obona ngemisebenzi yezandla kukhansili yedolobho lakoBulawayo, unkosazana Judith Ncube uthe uhlelo olukhona lubavule amehlo babona ukuba bangasebenza njani noma nje belenkinga yokuthola imikambo yokuthengisela.
Sokuthokoza ukukhulu kakhulu siyibonga kakhulu ukuthi uminister uyama SMEs bone kufanele ukuthi uhlelo lolu lufike koBulawayo. Inkinga ezikhona imarketing lama working capital ayaswelakala kubomama kodwa ama talents akhona ethethwe kuhle mahle kakhulu kubomama.
Umphathi ntambo wezamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni ongumsekeli omkhokheli weCODEPA uthi ukhangelele ukuqala izitolo zabemisebenzi yezandla emaceleni emigwaqo eqala eZimbabwe lakwamanye amazwe.
Khathesi sitesiba laluhlangano sahlala phansi labe imigwaqo ngibonani bafuthi lizananzelela ukuthi umuntu wonke ungene kuhle sesiqeda la sesihlala nabo phansi futhi ukuthi ngisele bonile ukuthi sifakethe njani bangena njani lento zabo bese sifisa ukuthi labaza kuphuma lento zabo kufane so sizakusebenza lokho sinanzeneli ukuthi abantu bahlokuluzwe.
Kuthi omunye wakhe wakwele South Africa unkosikazi Lindiwe Zulu uthi umbukiso muhle njalo kumqoka ukutholela imikambo yemisebenzi yezandla e-Afrika jikelele.
Angiboni kahle ngempela lo mbukiso, ngiyabonga nje ukuthi uMinister Nyoni nathi usi-invite-ile ukuthi sibe la. Okumqoka kakhulu ukuthi kufuneka bonke labantu abama-crafters la sibatholele imakethe ukuthi bakwazi ukuthengisa imisebenzi yabo emihle kangaka.
Iningi labesifazana abakubhizimusi lemisebenzi yezandla bakhala kakhulu ngokuswela imali yokuqhelisa amabhizimusi abo lokungaphathwa kahle izisebenzi zemingcweleni yamazwe abo kunye lokungabi lemikambo eqoqekileyo yokuthengisela impahla zabo. Umhlangano weCODEPA wamalanga amathathu oqale izolo uphela kusasa lapho iZimbabwe ezathatha isikhundla sokuba ngumongameli weCODEPA. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Inkampani ye-Econet Wireless isimanyene logatsha lukahulumende olubona ngezokulondolozwa kwemigwaqo eZimbabwe National Road Transmission emsebenzini ozakwenza uZulu ohamba ngezimota osebenzisa i-EcoCash enelise ukuhlawula intuba zemgwaqweni ama-toll gates ngomakhalekhukhwini. UMavis Gama usethulela lolu daba eseHarare.
Iziphatha amandla ze-EcoCash zithi lokhu kuzaba ngokwakuqala elizweni ukuba bezimota banelise ukuhlanganisa imota lesikhwama semali afake inhlawulo ye-EcoCash toll wallet esasengekhaya abe sephonga ukufika atsho inombolo zakhe zikamakhalekhukhwini lapho efika kuma-toll gates kwehlise isikhathi asichithayo ekiwo. Iziphatha amandla se-EcoCash umnumzana Gordon Pemba uchasisa ngalo manyano wenkampani yakhe leyezinara.
Umuntu kumbe ni customer kufanele a prefund account yakhe ezinara kuiko cash menu ngajalo 151 ambe ku make payment ambe ku common payments kumbe ni ku regular payments uyabona lapho kubhale khona zinara o pay zinara angangena khona pia uyabona lapho kubhale khona pay token yatathi mali from iko cash wallet yakhe ayifake ku wallet yakhe ezinara ya ma token so nxa esedlula nje kuma token kule mali ku account yakhe ama token lapho ngikhuluma nje number yakhe and then ama token bathe bamdidactele imali yakhe ku zinara wallet yakhe kuthatha less than 10 seconds umuntu azidlulele njengazange akhathele ngokuthi ngimali kumbe nokuswipe kumbe nokwenza.
Ulandisa phezu kokubafuqileyo njengenkampani ukusungula indlela yokuhlawula kuma toll gates.
Izikhalazo zabanikazi be-EcoCash lina ama customer abese bekhathele besithi khona hayi njengoba imali ingatholakali thina abanye asila ama bank cards abaningi bangikhona ba banka ku EcoCash so bebekhathele sibili besithi nosicelani isidingo solution engasenza ukuthi khona sibhadale ama targets sisebenzise EcoCash yiri zinyangikhona yena leyo esiyenze sabamba nalezi naye.
Isikhulumeli sezinara umnumzana Augustine Moyo uthi isimo somnotho lapho imali ingatholakali lula emabhanga ngokunye okuzale lumanyano.
Uzananzelula ukuthi abantu abaningi abachayelayo balama cellphone iningi labo balama line ayizamabizi abe iConnect ama line balawo and abaningi bakhona ba registered ku EcoCash akusela sona ke isidingo sokuthi behambe ethwele imali leyi endlutshwana ababeyithole lapha bayithole khona sebenza isinza kwezinye izinto.
Lindlela isebenza ngenhlelo zabenkampani ye Southern Region Trading Company SRTC. Unkosikazi Nomandove ngesinye seziphatha amandla kunkampani ye SRTC.
I-focus yethu kakhulu ngokuthi sikwanise ukusolva okulungisa amaphutha akhona emhlabeni wethu eZimbabwe. So sisebenza kakhulu le-government, sisebenzisana le-Zinara, sisebenzisana le-CVR, sisebenzisana even le-ZRP. Siyabumba ama-solutions amasha. What we do is we create ama-systems from scratch. So akulo ukuthi siyahamba siyethenga something sililethele sithi lokhu kusebenzela iZinara, so akusebenzela i-ZRP. Ukuphumelela kwe-client yethu ukuphumelela kwethu.
Kunje lindlela isetshenziswa kuma toll gates alithumi lasikhombisa elizweni phakathi kwangamachumi amabili lasithupha ilizwe lonke. Amanye awo ngatholakala endaweni ezigoqela e-22 miles Chivi, Dema, Eskodini, Eskbank, Wange, Inkomo, Lions Den, Lutumba, Mashaba, Lamanye. Nimele Studio 7 ngithi Harare, nginumeli Gama.
Ibandla le-National People's Party elikhokhelwa nguNkosikazi Joyce Mujuru, owayengumsekeli kamongameli welizwe, libikwa selihlaselwe yikuxexebuka kwamalunga. Amalunga esigaba seMatabeleland South yiwo abikwa esesuka ngobuningi. Kodwa iStudio 7 kayenelisanga ukuzwa ukuthi bangaki kahle kahle asebesuke kuleli bandla. Omunye oxexebukile umgcinisihlalo wesigaba seMatabeleland South umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo. Ufuzwayo wethesa ibandla leli ukuba lomkhuba wokubandlululana ngemihlobo kungxoxo esiyenzelayo.
Ya, abantu mina ngilaba ngakhomunikhetha labo sokulesikhathi, but ngibona kuphume emaphepheni namhlanje angazi ukuthi ke kubambele. But ngihamba sicwasisele ukuthi no, hayi mina sengicabanga ukuthi ke ngime ngiconcentrate ezifundweni ebengiziyenza le-City of South Africa ngizistadilo kwakhathesi. So ngaceda hayi ngibona ingane isikhathi sengisiqeda ephathini sesisikhulu kakhulu sesiphambanisa izifundo engifuna ukuziyenza. So nxa sokuphuma emaphepheni namhla sokuphuma sokulama-connotations amaningi asebefaka bona bephatha ukuthi hayi vele kube singamngqini ube ngumuntu we-tribalism engumuntu we-factionalism. Mina ngikoda ngangithe hayi ngicela ukuhlala phansi madoda ke ngikhangele okunye lani libe lisenza okunye.
Kona kuliqiniso yini ukuthi kulo daba lokubandlululana ngemhlobo lwe-tribalism ebandleni?
Kukhona ngiza kubeka ngendlela mina ngu-understanda ngaye ngubona ngayo nxa ngiba ngingukhangele. Kukhona kwamanye ama-provinces kwamanye kakukho besikubona kakhulu thina sinxa kule region besikubona kusenzakala kakhulu koBulawayo kuthethiswana kutshelwana amashona amaNdebele sihlokuhlonitshwa iy'nkokheli ezikhona kusenziwa into eziningi kulwiswana kokuphela. But kithi ngapha emathebeleni sawuthi lapha mikade ngiwu-chairman khona ngiyathaba but kuhisa ukuthi thina besiku-avoidile singela ama-factionalism nalabo singela tribalism besizangile sithi sikulungise but besikuzwa koBulawayo sikuzokuhluphana emasiko sikuzwa ukuhluphana eHarare kanjalo kanjalo but ikhona sibili element ye-tribalism ephathini.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani elakusasa lebandla leli linjani? Nanku siyabona bakhona abanye abaningi asebesukile.
Ngesingami mina bengibafisela inhlanhla sibili futhi Chris ngoba befika sabayamukela thine sasiku-opposition sabathatha ukuthi sibafake bejoyine ku-opposition cathi sizancedisana ukuphakamisana but sokusuke kwaba lama-differences wona lawo okuthi njengami ngithe ngikhangela ngathi ngapha ngilezifundo ezinzima ezingiphetheyo ngapha sizama ukuthi sifuqele umsebenzi lophambili kodwa phakathi kompana kulabantu abaningi abadonsele emuva abalisele into ukuthi iye phansi. So sathi why sichitha isikhathi sethu khona lapho ngcono ngiconcentrate entweni ezangisiza kusasa kunokubambelela entweni okuliwa khona kungakhanyi ukuthi iya ngapha.
Alo-ke ngumnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo umgcini sihlalo we-National People's Party kusigaba seMatabeleland South bekhuluma le-Studio 7 eseGwanda.
Ku-Live Talk ukuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana abakumabhizimusi i-M7 yezandla.
Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ake sikhangele inhloko zendaba ezivela kwamanyamazwe.
Abantu abangabazinkulungwane ezimbili lengxenye 2500 babuthene esililweni sesizalwane seMelika esibhubhe ngemva kokubika ejele kwele North Korea okomnyaka lengxenye. osakhulayo obefunda ekolishini leVirginia uOtto Wambia wayejeziswe ukuhlala ejele okweminyaka elithumi lanhlanu ngemva kokufunyanwa elecala lokuntshontsha igwaliba kwele-North Korea ephakathi kokwethekelela lelo lizwe. Ukhululwe vele ezegulela ukufa ngeviki edluleyo wazofela ezandleni zabazali bakhe.
Ukufe abantu abathobaminwembili kwalimala abane ekudubukeni okwenze ibhomba ebelithiywe emoteni ebimiswe phambi kwenkamba yamapholisa esigodlweni seSomalia iMogadishu lamhlanje. Imuli kamuyi owayengumhlabeleli njalo owalwa impi yenkululeko umnumzana Dick Chingayira owaziwa ngelokuthi Comrade Chinks isisole uhulumende ngokungamuphi inhlonipho yeqhawe lesizwe. UComrade Chinks waphiwa inhlonipho yeLiberation War Hero okuyinhlonipho ephansi kulaleyo ephiwa abaphathisa empini bengakhalisanga isibhamu. Imuli kamuyi ibikwa yalile ukuthi aphiwe inhlonipho yesigaba isithi kumele asiwe emathuneni eNational Heroes Acre ngoba waphathisa kakhulu kumpi yenkululeko. Idale elimqoka lebandla lezanu PFL Politburo litshone lihlaziya lolu daba izolo kodwa kungela kuvumelana abalwa impi yenkululeko besithi aphiwe inhlonipho yaphezulu kodwa abanye ababalisa umongameli Mgabe besala. Udaba lokupha inhlonipho yamaqhawe esizwe selulesikhathi luhlupha uZulu esithi kumele kube lendlela ezibalulekileyo okumele zisetshenziswe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
IZANU PF laba isigoqele wonke amabutho emabili iZipra leZanda andubeni ukuhlangana kwamabandla amabili lawa izaphu lezalo jongwe kwaba yizalo PF. Ngakho-ke ekukhetheni kwakho nakokwana yikho kusale kubalulekile ukubana kusale kusezandleni ezebandla lezalo PF ngoba yibo abalembali egcweleyo ukubana ngubani owenzani ngaphi nini njani.
Nanto-ke udaba mnumzana Mhlanga uthini wena ngalo?
Ke ngibuza okokuqala ubaba uThuma ukuzanu kumbe ukuzaphi?
Ukuzanu PF.
Okay. Ukuzanu PF, okay. I think kuhle ukuthi into le abantu bakithi bake bafunde ukuthi ma beyikhangela bayikhangele ngelihle elivulekileyo, hhayi ilihle elikhangela ukuthi umuntu ukhuluma ngokweminga. Eqinisweni elikhona indaba yokukhetha amaqhawe elizwe ibekwe yamiswa ngendleleni khona ukuthi ize itholakale sokuthiwa ikuzanu bese kuze kudingakala lesidingo sokuthi umuntu aze azithole esezama ukuthi ayiqualify ukuze agcizelelisise ukuthi hayi kuthiwa izanu iyabambana lezaphu. Engatsho lokuthi ngesikhathi ibambana lezaphu iyayibambana ngezaphu kuyikuthi kwenzakaleni okuze kwabangela ukuthi kuze kube lo lesidingo somanyano. Kuza sihlupha singaze sifike kusibanga esinjalo sokuthi sizithole sesimele esinjalo. Eqinisweni ngendlela into le emise ngayo ikubile, kumele ukuthi amaqhawe elizwe abe ngamaqhawe akhethwa ngakule committee kumbe kube lesingithi ngesilungu phecelezi i-structure esacreatewayo, i-structure esiyabe sigoqela abantu belizwe laseZimbabwe. Kungadingekile ukuthi abantu laba bavela kuzanu kumbe bavela kuzaphu, ngoba eqinisweni khathesi indlela izanu eyiyo yona le mikhona siyakwazi ukuthi izanu indlela eyiyo yona le mikhona ayigoqeli izaphu uqobo lwayo, ngoba nakho phela abanye amaqhawe ezaphu esiwaziyo abanjabo Dabengwa nabo Akim asebasithiyayo nabo Mabhena and so forth, vele abantu laba kabakho kuzaphu. Udabengwa ngikhuluma kunje uyaphila kakho kuzaphu, rather kakho kuzanu. Abaningi bangkhona laba embaqambile basevele bengekho kuzanu. Kodwa iqiniso likhona laba bantu bekumele ukuthi nga indaba yabo imeswe ngendlela eqondileyo baba ngamaqhawe elizwe ngokuqondileyo, hayi ukuthi baze babe mdingi lezanu kwezothi izanu iba recognize khona ukuthi izanu yiyo osokuthiwa yiyo esingamela ilizwe laseZimbabwe lonke in terms of ukuthi esingathi ngesilungu yi-narrative ye-liberation struggle. Kurongo. Akumelanga size sizithole sesisimeni esinyaro esesibekwa nguthuma ukuthi kuthiwe hhayi izanu yiyo elayo umlando wokuthi ngoba yiyo egoqela ama-inhlanganiso zonke lezi. Siyakwazi ukuthi kayigoqela inhlanganiso zonke lezi, siyakwazi ngamandla. Emulini yakomsigana kulamaqhawe alwe impi yenkululeko bekuzipra abasebe ngarecognizewanga ngoba bebulawa yiyona leyo zanu. Namhlo sokuthiwa yiyo esikhetha amaqhawe. Abona ukuthi into yonke le ivele iyinhlanekela nje. Asingazisetshelana amanga abantu balili. I think into le kufanele siyilungile. Okunye njalo yikuthi-ke sibuzana ukuthi kanti vele amaqhawe elizwe laseZimbabwe kuyini kumele wonke izilala avela emathebeleleni kuthiwe abekwa eHarare. Kanti i-Heroes Acre yeZimbabwe kumele kuphele bese iHarare. Akwenzeki ukuthi sibe nayo thina i-Heroes Acre also eyibranchi esemathebeleleni. Phela nathi besilalo vele ngesintu sethu i-Heroes Acre yamaqhawe emathebeleleni esentumbane siyayazi sonke. Why ingazange layo yaba elevated yenziwa yaba yi-National Heroes Acre?
Nanti udaba mnumzana Chuma.
Uba umhlanga ngiyamuzi yakhuluma but kukhanya ngani ekukhulumeni kwakhe ngala esingathi ngesilungu ama-facts agcweleyo ngento yonke. Okokuqala, izanu yaphela kudala ngo-1987 ayisekho. Into yasuka yaba khona ikuthi kwadaleka iparty entsha kuthiwa yiZanu P F ibambanisa izaphu leZanu Jongwe kwaba yi-1 kwaba yiZanu P F. Siphansi komkhokheli wethu ubaba uNkomo onguye wasingenisa kule unit. Ukuthi kwavela ngaphi it's not a public secret. Umuntu wonke okwaziyo ukuthi kwathini siyakwazi konke even indaba zekukha uhundi siyazazi. Andubana kwaba lokuxolisana lokufaka ukuthula lo manyano owenzakala kuthule sokule Zanu P F. So, ukhuluma uzwana funda ukubona nxa omunye ekhuluma akhulume wena ngokuqamba amanga ngihero lakhe ebanqaphesheni ungafuni ukuthi sizwe wena zwana nxa wena ungakwazi use England khona le awukwazi ukuthi khuma ngani mana sikutshele thina.
Labo ke ngumnumzana Brilliant Mhlanga ingcwethe ecubungula ezombusazwe endawonye lesiphatha amandla sebandla leZanu PF umnumzana Joseph Chuma.
Uhlangothi olubona ngezentuthuko kumanyano we-United Nations olwe-United Nations Development Program, UNDP, lumanyanele nhlanganiso yabalimi eZimbabwe Farmers Union. Kuhlelo lokudingela abalimi imikambo yokuthengisela izilimo zabo emhlanganweni wemfundiso oqhutshelwe eHarare. Kuvika uMark Peter Ntambe.
Lo mhlangano wemfundiso obelombukiso obuthanisa abalimi abavela endaweni ezithiyeneyo zeZimbabwe abagoqela abafuya inkukhu lezinye izifuyo. Umnumzana Kunda Izisengwe wenhlanganiso yeZimbabwe Free Range Poultry Association uthi sebeqinisa imizamo yokuba abantu begcine inkukhu zamakhaya ngendlela engangebhizimusi ukuze bethengisele lasezitolo ezinkulu.
Inkukhu zamakhaya lezi abantu bakhona balazo zigcwele eZimbabwe. So sifuna ukuthi si-indigenize inkukhu lezi sizi-commercialize sizikhiphe ukuthi zisaba i-backyard poultry but yibe inkukhu e-indigenization movement. So sifuna ukuthi sustainable development through indigenization of izinkukhu lezi.
Umnumzana Matipak Mudenda weBinga Crafts Center uthi laye uncedakale kakhulu ngalo mbukiso lomhlangano wemfundiso lapho akade ebukisa amabhasikithi noma nje bekungumbuthano wabalimi. Kanti umnumzana Nyovani Ndlovu waselupane Gomoza yena ethi uphila ngokufuya inyosi kusukela ngomnyaka ka-2008 njalo ethatha leli thuba ukuhlangana lamabhizimusi angafuna ukusebenzelana laye.
Kufanele ufunde inyosi, inyosi kufanele ube lamakhitha khona, izinto zakhona nokwazi ukuthi uzibiza njani. Ungabakwazi konke lokhu asiyonto esihluphayo njalo uyakwazi ukuyazithapha ungalunywanga ugqokana impahla zakho. Kathesi sengikwazisa ukuthi umntana wami semfundise kwikomitisi ufuya inyosi.
Umnumzana Lawrence Khumalo odabuka ngenyakatho eMandebele neBhinga uthi sebelima izilimo ezintsha kulumango ngakho ke basemizameni yokuthuthukisa imisebenzi yabo bedinga ukuqhelisa inani labathengi. Lumhlangano ungenwe ngabalimi langamabhizimusi aphatheka kwezokulima afana leNational Foods, EcoSure, EcoFarmer, CPZ, Novotech lamanye. Ekugcineni libe lilanga elihle sibili kubalimi bejabuliswa nangumculo. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weleMelika.
Abogatsha lukahulumende weleMelika olwe US Agency for International Development bamanyane labogatsha lwePan American Development Foundation bathakazelela ukuphumelela kwabosomabhizimusi bakwele Haiti phansi kohlelo lwe Leveraging Effective Application of Direct Investments kumbe iLED. Umkhosi lo wenzelwe esigodlweni sakwele Haiti iPort-au-Prince kulinyaka. Phansi kohlelo leLED, ugatsha lweUSAID luncedise osomabhizimusi abangamashumi amane lanhlanu ngemali lokunye okudingakalayo ukuthuthukisa amabhizimusi abo. Inkampani ngankampani inikezwe imali ngemva kokuphuma lohlelo olutshengisa ukuthi ibhizimusi yayo izaqhushwa kanjani. Ehlangene, amankampani abosomabhizimusi laba sebesungule imisebenzi ezinkulungwane ezilithumi lamakhulu phosa amane 13,600. Kusiya phela umnyaka, bakhangele lokuthi babe sebesungule imisebenzi efika kulunkulungwane phosa ezingamakhulu amabili, 18,000. Kusekela ngomnyaka ka-2011, i-USAID isisebenzise imali engange $7.4 million ekuphathiseni osomabhizimusi bakwele Haiti. Phansi kohlelo leLED, osomabhizimusi bayafundiswa indlela abangathuthukisa ngazo amabhizimusi abo. Osomabhizimusi laba bagoqela abalungisa impahla esetshenziswa ngomama nxa besesikhathini lokunye okujiyeneyo. Umqondisi wogatsha lwePan American Development Foundation uNadia Sherrock uthi ukuphumelela kwababhizimusi lawa kuveza sobala izithelo zokusebenza gadalala. Emkhosini lo, osomabhizimusi abajiyeneyo bathola ithuba lokucebisana lokusungula ubudlelwano bokusebenzelana. Umeli weMelika kwele Haiti, umnumzana Brian Shukan, yena ukhuthaze osomabhizimusi laba ukuthi baqhubeke besebenza nzima.
Alolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weleMelika.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Abesifazane beZimbabwe abakumabhizimusi okuzenzela ngezandla bathi umhlangano wombukiso oqoqwe ngabe Codepa wenzelwe kwaBulawayo ubatholise amathuba amabhizimusi.
Inkampani ye-Econet simanyanele zinera emsebenzini ozakwenza abatshayeli bezimota benelise ukusebenzisa i-Eco Wallet ukuhlawulela ama-toll gates.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwamhlanje, igama nguChris Gande Lilale.
Lontungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.